Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 4 kuSibandlela 2022 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili kulabe Zimbabwe abane abesonto ye Apostolic Faith Mission of Africa ababhubhele engozini yokubhewuka kwebhasi kwele South Africa izolo. Ibandla leMDC Alliance lithi ukubotshwa ngobunengi kwabeZimbabwe abafohla besiya kwele South Africa bengela maphepha kuveza sobala ukwehluleka kukahulumende weZANU-PF. Kodwa iZANU-PF ithi okudiliza umnotho weZimbabwe izijeziso zenotho lelibandla elithi zacelwa iMDC emazweni afana leMelika. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe izizalwane zeZimbabwe ezine eLimpopo kwele South Africa izolo ngemva kokubhewuka kwebhasi ebithwele abesonto ye-Apostolic Faith Mission of Africa. Amapolisa athi libhasi ibivela eZimbabwe isiya eGauteng. Abalimeleyo babikwa bengamachumi amahlanu lambili 52 njalo bagijinyiselwe ezibhedlela ezitshiyeneyo ePolokwane. Ibhasi le ngeyenkampani ye-Regional Premium Class Luxury Coaches. Amapolisa athi umtshayeli ubegijima okwedlulise amalawulo. Athi libhasi imphunyukile ezandleni iyaphuma emgwaqweni yatshayelela kupholu yamagetsi yasibhewuka. Akukazakali ukuthi kahle kahle libhasi ibisuka kuyiphi indawo eZimbabwe. Ibandla leMDC Alliance selisole uhulumende weZANU-PF phezu kokubotshwa kwezizalwane zeZimbabwe ezifohla emngceleni weBed Bridge ngaphandle komthetho zisiyadinga imisebenzi kwele South Africa. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere eloba enkundleni yeTwitter izolo uthe abantu abanengi bafuqwa indlala kanye lokubhidlika komnotho okubangelwa ikwehluleka kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umphathintambo wendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi wazise ngesonto ukuthi sebefake ama-roadblocks amanengi emgwaqweni osuka eBed Bridge usiya eJohannesburg lapho athi kubotshwa khona abeZimbabwe abangela maphepha abedlula ikhulu ngosuku. Ugatsha lweMDC Alliance kwele South Africa lona lwethule umbiko lusola kakhulu amasotsha eZimbabwe lusithi ahlukuluza labo abayabe bebotshiwe kwele South Africa baphindiselwa ekhaya. Luthi lokhu kuveza ububi bombuso weZANU-PF. Sixoxele sikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Sithanchirodza.
Kutshengisa ukuthi ilizwe lethu selihlupheka. Abantu belizwe lethu sebehlupheka kakhulu ukuthi amasotsha yiwo asebamba inkunzi. So ukuthi kutshengisa ukuthi ilizwe lethu lifile and khonoko kwenziwa nguye uMnangagwa ngoba nguye ophethe intambo ezibona ngezombuso kwelethu eZimbabwe. Kwako kwaba lesikhathi lapho abantu beZANU-PF bazama ukuthi bechothoza abeSouth Africa omgcini isihlalo we-ANC uGwede Mentashe wathi hhayi ukuhlupheka kwabantu eZimbabwe thina singazake sikhangele ku-social media siwubone ezitradeni e-South Africa. Wakhuluma ibala elithi ukuthi i-destitution, sitho ukuthi abantu beZimbabwe sebehlupheka kakhulu, vele sebeyiziphepheli khonale e-South Africa. Uzananzela futhi umfowethu ukuthi kudala sasiziqhenya ukuthi ngekhisimusi kubuye umchifana, kade sivele nxa bebuya aselathemba ukuthi bengabe buye besiphatheli into ezimnandi, ngoba nakhona ngale bayahlupheka imisebenzi yangikhona isimlutshwane khona ngale e-South Africa imisebenzi le. So labo xenophobia ngoba utsho ukuthi amathuba semalutshwane khona ngale, and khona kubangelwa ngumbusazwe okhona beZimbabwe. Umbusazwe onalo ukuthi uhulumende uyafaka okungama-bond note esenzela ukuthi abantu bakahulumende babe yibo abathatha ama-user imali engcono eyaphandle kwelizwe, betshiyele ozulu ongama-bond note vele ongasebenziyo, okuthi namhla kuyabe kuyidola, kusasa vele kuyabe kuyi-50 cents. Imali yangkhona ayilasisindo, and khonokho kuletha ubuyanga kwelethu lapha eZimbabwe.
Abanye babikwa befohla nje ngenxa yokuthi ama-passport ayadula kanti njalo katholakali kalula elizweni. Lithini ngalokho?
Hayi, indaba yama-passport vele kudlalwa ngathi laphana, singatsho ukuthi vele basidlala utap-tap, vele abasiboni ukuthi singabantu basithatha njengebhora vele. $360 abayitsho yona leyo umholo ogcweleyo wabantu abaningi khonapha eZimbabwe, nanenza ukuthi abantu abaningi abayikwanisi leyo mali. Yikho phela uhulumende wethu behlekwa nomunye umfana weZambia uJoseph Kalimbo esithi eZambia ipassport $20, kanti eZimbabwe ipassport ngelunge njani ukuthi singaze icharge $360 imali eningi soyana. Njalo kathi sebesithi bona imali leyo imele ifakwe ku-CBZ, ibhenki eziyayisaziwa vele ukuthi isebenza leZANU-PF. Njalo kwaba leyinye i-20 user emele ibhenki, abantu babuza ukuthi kanti i-20 user leyo emele ifakwe ku-CBZ ngeyani? So abantu abaningi bacabangela ukuthi hhayi vele udlala ngathi lapha sidila labo-guluva. Cabanga ukuthi uhulumende wethu ngowamasela abawubiza ngesikhuthi kleptocratic government, uhulumende otshontshela uzulu. Yikho nje okusenzakala khonapho, yikho sokubangela ukuthi abantu bedliwe zingwenya kungulukudela. Abantu bakithi sebehlupheke kakhulu, abanye babesithi mhlawumbe njengoba sokulomnankagwa umgabe sowafa wadliwa umuhle umgabe, kwesinye isikhathi abantu bengaphumula, kodwa hhayi nakula kuphumula kuleli.
Umnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma othi izijeziso zenotho athi zalethwa yi-MDC Alliance yizo ezibangela ukudilika komnotho okwenza izizalwane zeZimbabwe zibalekele kwele South Africa zingela maphepha.
Izinto azilunganga eZimbabwe not because of ZANU-PF but because of the opposition eyabe lokhu ihamba isiyacela ama sanctions, eyabe lokhu make sure ukuthi things are not working here and the country is not governable, ngoba they know that the moment they allow us to do things that they want to do for Zimbabwe, bona they'll be rendered useless and irrelevant, and therefore their handlers will stop funding them. So when they are doing the politics of survival, they want to survive at the expense of people. Last year, my policies, when they come in and throw spanners into the wheels of what we are trying to do, and believe me, you, issue of massage, it's a real issue. You can check it independently from independent companies that have nothing to do with government or ZANU-PF even, who have failed to perform because of sanctions. A lot of monies are being held in America because they simply came from businesses from Zimbabwe. So all those things are not enablers at all to put the economic situation in Zimbabwe right.
Kodwa omunye babachuma engathi udaba lwezijeziso sabona ngesikhathi uMongameli Mnangagwa engena embusweni, wathi yena uhulumende sesifikile isikhathi sokuthi achiyane loku usola izijeziso esidizo ezibulala umnotho. So kuyisikhathi sokuthi uhulumende alungisise umnotho aqede inkohlakalo lokunye. Ungathini ngalokho?
Uhulumende ethutsha ngomongameli wayo ubaba uMnangagwa wakhuluma ngakona ukuthi uthina asisebenzeni siya phambili. Kodwa ekusebenzeni siya phambili ungakhangela izinto eziningi ziyaphoyinta sokuthi una izinto sezihamba zilungiseka siba ngcono ngoba i-economy ukuthi ivuke isebenze kuhle ifuna ama-enablers ayo. And that is ukutholakala kwamanzi, ukutholakala kukagetsi, njalo i-infrastructural development enjengama-roads, i-rail and stuff like that. Yiko ukuthi umkonomi uvuke lama-endasavu. Now ungakhangela uhulumende okaba uMnangagwa ubhizi nakhonokho. For example, lapha koBulawayo very soon indaba yamanzi iyabe isiyi-thing of the past ngoba iGwayishangane dam leyana isi over 75% in terms of completion, which means nxa ingaveli iphele asisela hlupho lwamanzi okuthi indasi singasebenza. Khangela i-expansion eyenzakala ewange ngale lasekaliba ngale very soon amagesi sebenzisa silawo okuthi wona singagcina sesisele lamanye esingawathengisela omakhelwane bethu oMozambique, Zambia kumbe even nase-South Africa. Sesile enough electricity efunakala lapha eZimbabwe okuyinto futhi efunakalayo kuma industry ngale ukuthi yona asebenze kuhle ngendlela efaneleyo. Usukhangela futhi ukuthi kona imigwaqo, khangela uhulumende ubhizi ulungisa imigwaqo sukele emabhoda eBybridge sukele Plumtree le kanti esisiwe funa ukungena iBybridge Victoria Falls Road as well. So konke lokwana izinto ezizayenza ubana industry ikwanise ukusebenza ngendlela engcono njalo esebenzekayo esingathi ngama-cost effective measures. So konke lokwana ngama-pointers okuthi atshengiswana uhulumende lo ngahlalanga despite izijeziso lezi zama-sanction. So konke lokhu yikho kutshengisa ukuthi uhulumende kamelelanga ukukhala ngama-sanctions but uyenza something towards ubana kube lobuneno in terms of economical resuscitation.
Ithi njalo i-MDC Alliance okunye okwenza abantu bafohle besiya eSouth Africa bengela ma-passport ikuthi wona ama-passport ayadula, ethi edula enjalo katholakali futhi elizweni.
Well, indaba yama-passport indaba ebelokhu ihlalelwe nguhulumende isikhathi eside lesi and khonokhona futhi yikho lapho ungena khona indaba yani ema-sanctions akeni ngoba amaphepha alungisa ama-passport lawa avele emazweni ona lawana angafuni ukudlelana lathi.
UMnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU-PF. Abahlali bakoBulawayo bathi uhulumende kumele avumele amakhombi esebenze ngoba izubuko eyiyo yodwa evunyelwa ukuthwala uZulu isehluleka lumsebenzi. Sixoxele siphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Ambrose Sibindi.
Indaba le yokuthi kusebenza ikhampani yodwa monopoly ngesikhiwa sibona ngathi kuluhlupho. Uhulumende kavula izandla avumele ukuthi kube labadlali abaningi kulapho ezokuthwala kwabantu ezimoto ngezimoto. Le khampani ezisaziyo ezisemthethweni ezaregistra ezazithwala kuhle abantu silabo Jehova Mbayiwa, silabo Bupta, silabo City Transit. Zenezo khampani azivunyelwe ngoba kathe siloku khona kathe sokusezisa abantu uzokuphe sehlekanisa begada ezizimoto ezingaqedali ukuthiwa yimchikachika ama-wonder feeder. Abantu bayatshontshela impahla, abanye bayahamba besiya rich, abanye bayakidnature. So khona kukhozwa uhulumende ukuthi wenza ama-decisions akhanya ngathi ayaklayela angasoze aphathe abantu kule. So ke i-service leyo sibona ngathi la iyasikhathaza. Bese kusiba le service futhi esiyinanzelwe nayo bengathi i-service ebingahle lezek ukuthi zekhi isiyananzela kathi kulomkhankaso ukuthi abantu bahambe babhalise benelisa ukuthi labo babe khona kuvota strong. Kodwa ke sinazela ukuthi ama-office ezekhi lapha ahlezi khona ngale Windsor Park efamona ngale kukhathana labantu. So yi-service enye izakhamizi ezikhona ngayo ukuthi come 2022 khona okwakulungisiswe uzekhi abe le ndlela yokuthi ama-office awalethe ebantwini ikakhulu ngapha emalokishini kuma-high density alethe ama-office kwenza ukuthi abantu nxa berejise bahambe mangemide khona khona ukwenza abantu futhi ukuthi bekuqine sehle sihluleke ukuthi bahambe bayefinyela khona ngale barage ngoba imanga yabo mide so ke sikhonoko in terms of service delivery akulungisiswe kungasikhathazi bese sikhangela futhi lezithubheni laphana kubi iservice yanikwanto ezithubheni iyahlupha abantu bathiwa belilele khona phana sebelale ebusuku sokulabantu abahlala khona phana ababhadalisa abantu imali ukuthi umuntu ezenelisa ukuthi athole i-chance elayini abesithatha isithuba kwenze sikwabhadala imali phandle laphana khona ngale kube lokugaga futhi okufanana abantu bebabhadalisa izimali so sithina indaba le ezithubheni yakomsithela lengisiso uhulumende kabe lama-centers amaningi abantu bengalithwalisi makulayina kube le ndlela enhle esebenzisa abantwana abafuna izithuba bazithole.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Uhulumende yena uthi wavala amakhombi ngoba owindi babehlukuluza uZulu. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi sokuqhamuke ukujikelana aqatha phakathi kwele South Africa lele Zimbabwe phezu kwezizalwane zakuleli eziya kwele South Africa zingela maphepha. I-Chronicle ithi amapolisa aseqinise imizamo yawo yokwenqabela ukungena lokuphuma kwabantu ngaphandle komthetho emngceleni we-Bade Bridge. Isayithi ithi izakhamisi zeBinga sezicele uhulumende ukuthi alungisise udubo lokusilela kwamanzi lamagetsi kulumango. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7, Studio 7, balaleli, basakazi, labo bonke nje abathanda ukulalela uhlelo Studio 7. Kake ngiqondise lapha lamazwi lami. Studio 7 ngomunye wabalalelayo kakhulu, ngomunye nje wabaphendulayo, ngomunye wabafaka imbono, nje walingiswa nyafaka. Nxa nilalela Studio 7 ngizwa abantu abaningi kakhulu abakhuluma kuStudio 7. Abantu abaphandle kwelizwe, abaseSouth Africa, Botswana, South Africa, Botswana phosa kakhulu abantu embezwayo, kakhulu abasegoli baningi kakhulu. Kodwa ke engunanzelayo ezilongo belikhuluma likhona ngapho, angimazi elimkhulumela ukuthi akwenze okwinto khonokhu ngapha ukuthi ngubani. Umuntu wonke ofisa ukuthi into yenzakale, sukani khona ngapho ngesikhathi sale yonto i-election ke isiyonto ukuthi ivota one week. Ukuvota into ye 2 days, into ye 1 day. 1 day kumbela nxa kuextend lembijana 2 days lizokwenza ngezandla zenu ngoba liyasoli amacomplain enu maningi ayezwakala kodwa kanti complain ukuthi kwenziwe ngobani phela khonapha ngoba thina ngemva kweminyaka yonke lengu 41 sesehlulekile ukuthi sikwenze khonoko thina elikukhulumayo lini. Ake libuye nini ngokuningi benu iregister mhlana sisukelane eboreni impimbisi timpr sisukelane lani liphakathi kwethu sibone umehluko oza kuba khona njengoba likomplaina kangaka ngoba amadoda liyakhuluma umathanda khona umathanda lisola yeye abantu bavoti kuhle yeye njani njani abantu basupport ukuthi abanye abantu sifuna umqondisi MRP abanye abantu sifuna ichamisa MDC alliance abanye abantu yesifuna unkomo zaphu abanye bathi yesifuna ubani zanu PF dambeli banenganga kaliwone ngani lonke ukukomplaina kweni kugcwala kuphi kailani zambi uthi yenzani eyabambanayo yabambanayo ayenza kwaphuma lokho ababekufuna lati asenzeni njalo.
Studio 7 livuka njani ngamili inkomo ne cabinet yakho thina ngapha eMzansi siyavuka ngomzingelo okhuluma. Ngibingelele nje wonke umuntu ozimbandakanye ne-Studio 7. Mina kufishani emfisa nje ukuthi ngudlulise ngento eqhubekayo eZimbabwe. I-government yeZimbabwe akunamisebenzi eyilethela abantu baseZimbabwe, especially i-youth. I-youth the most kayisebenzi, mara i-government yeZimbabwe ithi yona umuntu umesena 50 years, if I'm not mistaken. Umuntu ona 50 years makaye ku pension but ungathi yabheka kwi government the most abantu aba ku government ba more than 50 years abafuni bona ukuthi badedele abasebasha ukuthi babuye ba take over ngani ngoba bona sebekhulile but abafuni ukuthi badedele abasha ba take over baqhubeke ngomsebenzi why befuna ukuthi abanye bona bathathe ipension bese bekuma 50 years bona bengafuna ukuthatha ipension beku 50 years and owesibili le ndaba yokuthi sizofundiselwa ngama teacher asemashonaland emathebeleland lento isiphatha kabi singumthwakazi asifuni kufanele nje ukuthi i-government ifakeliso elibanzi le ndaba ngani ngoba isiphatha kabi kakhulu ukuthi sizofundiselwa ngamashona bezosifundisela abantu bethu ngapha ekubeni kanti bona le kubo kanti thina awaithi ama-teacher akawayi ukuyofundisa le mashona lendi kwenziwa yini sinabo abantu abangama-teacher abaqualified for ukuthi bangaba ngama-teacher bahleli phansi kabasebenzi amashona yiwona agcwele yonke indawo yemathebeleleni yibona abagcwele ezibhedlela bangamanensi yibona abagcwele ema-police station bangamaphoyisa nasemabhoda yibona futhi abagcwele khona futhi amashona yenziwa yini leyo nto leyo hayi igovernment yezimbabwe akizami ukuthi ibheke lezi zinto ngelinyiswa mani abasemashonaland mabasebenze emashonaland babhekane nohlupho lwemashonaland then emathebeleleni nayibhekane nohlupho lwasemathebeleleni please siyacela hulumeni wasezimbabwe siyacela futhi thina nje siyimthwakazi asisazifuni nje singaphansi kwezimbabwe ngiyabonga
njani lonke ku-Studio 7 mina ngumampala ohlala elubhengula hayi thina siyaphila sifuna ukuhlupheka kuphela lapha ezimu kodwa sifuna ngani sokuphelile umqondisi sekuqedile ngoba thina sesithi phambili lo mthwakazi asisekho ezimu sesikumthwakazi so siyacela ukuthi wonke umuntu osemathebelelende ebekwazi ukuthi sephumile eZimbabwe sekumthwakazi asikeni sichiye iZimbabwe lathi simele lethu ilizwe elakumthwakazi ngiyabonga
ngamini inkomo kenyilonke bestudio 7 siyalungelela hloko kenyilonke bantu bakithi ohulumende noma ngwezano anxa yenza kahle angeke silusolo kodwa into eyenzakalayo khathe sizigcwele amaganga nanku sokuvela imikhuba eminye engahambi kahle yena uthula uthi ezwiwe loku ekhangela ama-quarantine lawo ukuthi kufanele kuhlala abantu bebhadale engala mali kungenjani kufanele abantu bavuselela izindawo kuli buyele kuyena la ndawo kasmith imbogo yayisapota amazwe amaningi ngokwayila ngokudla khathe desert fakhe ngosuba idesert phela kodwa ke yena bese khala ukuthi abantu bamsola basola isenzo senzo bese siyasola ngesisekele kufanele liyekele beyekele ukuchaqalaza amapulazi bagcwalise ekipe kufanele beyenza ngangcono bebumba amalukuzeni ama-cooperative uze njalo la ma-cooperative vele umgadi wawo wabona ukuthi ahamba njani hhayi kona ukuthi bechaqalaza yonke into sebebona yonke isibengiyabo ngoba bona badla kahle hayi siyahlupheka emhlabeni mani sicela kakhulu kudungameni nkombo likulokuzele ku-advate manxa sikhuluma sola esizwe ufuna ukuphendula kuyaze kuvele sokungasafuni kahle ufune enye into esiyibonayo lapha
salibonani basakazi bakastudio 7 libingelela bonke bontungameli inkomo labo kristande labo sithandekile labo bonke engingabaqambanga ngibingelela labo bonke abalaleli mina engikhulumayo ngingumlungisi khumalo ngihlala endaweni eplumtree town ngikhuluma ngalaba abantu laba bathi bona balandela imphakathi asekeleni ukudlephana sodwa sisizwe esemandebeleni abemthwakazi balwa lamanye amaphathi angayisiyo izano yabezwa bethi ye izaphu yenze lokhu ye uchamisa uyenze lokhu thina into esifunayo eqakathekileyo ukuthula elizweni ngoba ilizwe libuswa izidlova ngababulali ayikhona ukudlephana sodwa ngobana le into yokuthi uqunye ilizwe vele livele lilincane so angeze kwayenzakala ngenzakala sibili ngiyabonga abasakazi
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umongameli weLebotswana uMnumzana Mokgweetsi Masisi ubanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Umsakazo munye uthi njalo umlilo otshise ingxenye yepharlamente yakwele South Africa ngesonto ulumathile futhi izolo watshisa isakhiwo lesikabansi. Singene kudaba lweMelika. Ukukhithika konqwaqwane olunengi esigodlweni saleli lizwe iWashington DC kubangele ukuvalwa kwamahofisi kahulumende, amankampani kanye lezikolo izolo. I-helicopter kamongameli Joe Biden layo yehlulekile ukuphapha imsusa e-Andrews Air Force Base, wagcina ehamba ngemota esiya esigodlweni sakhe e-White House. Ngokubika kwe-Associated Press, iqwaleli likhithike lagcwala phansi okwakuqala lonyaka e-DC, eMaryland laseVirginia. Libikwa libangele ingozi zomgwaqo ezinengi ngoba bekuthelela. Ezinye ingwendo zendizamtshina lazo zibikwa zisuliwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eWashington DC, uNkosazana Sikhululekile Bhoboza Sibanda.
Athina sibona ingqoqwane iwile lapha kakhulu, iqale ekuseni ngabo 3 AM, hayi yawa kakhulu, kwavalwa kunje lathi besingayanga emsebenzini ngendaba yokuthi bekufanele ukuthi sihambise abantwana ezikolweni besiyathatha ama COVID kit ukuthi betestwe, njengalokhu abantwana bafanele ukuthi bathi mabebuyele ezikolo bonke bebetestiwe. So kade fanele ukuthi siyelayinela amakhiti akhona okuthesta i-COVID-19. So izikolo zivuke namuhla zifona ekuseni sokuthiwa yonke into isivaliwe, akusahanjwa ezikolweni, sesizazama njalo kusasa. Ayiwile sibi lapha eWashington DC, abaningi abayanga emsebenzini, njalo labantwana kade befanele bebuye behambe esikoleni besiyalanda yona amakhithabo lawo okuthesta abasahamba. Into eyisimanga Nkomo yikuthi izolo bekutshisa, abantu behamba phandle bengafakanga ngisho amajesi, bekutshisa kuyi-65 degrees. Thina sithone siphandle kutshisa, kodwa namuhla sokuvuka sokuyisiqhwa phandle, akusaphumeki. Hayi kunzima i-weather yakhona le, hayi yikho mina mbona engani yikho egulisa ngayo abantu, ngoba kusasa kuyavuka kungokunye kusisa sokungokunye, ngoba from 65 to 25 degrees, hayi kunzima lo.
Bakhona abanye kwezinye indawo abathi bacitshelwe ngamagetsi, lapho elikhona kunjani?
Hayi thina lapho esikhona lapha, hayi sibe silenhlanhla, hayi akula magetsi awileyo. Lasemsebenzini wami lapho engisebenzela khona, hayi bonke balawo amagetsi, sibe lenhlanhla nje khona lokho. Lapha awekhona laba abathi abala magetsi ngani awiswe yizihlahla eziqhamukileyo, ngoba bekulomoya lesnow laso masihlala phezu kwezihlahla zisindwa, ngoba siwe kakhulu, yikho isihlahla zithe mazisiwa zawisa ke amapali amagetsi.
UNkosazana Sikhululekile Bhoboza Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala eWashington DC khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kulabe Zimbabwe abane abesonto ye-Apostolic Faith Mission of Africa ababhubhele engozini yokubhewuka kwebhasi kwele South Africa izolo. ibandla leMDC Alliance lithi ukubotshwa ngobunengi kwabeZimbabwe abafohla besiyadinga imisebenzi kwele South Africa bengelamaphepha kuveza sobala ukwehluleka kukahulumende weZANU-PF. Kodwa iZANU-PF ithi ukudiliza umnotho isijeziso lelibandla elithi zacelwa yiMDC emazweni afana leMelika. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.